Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 9 kumabasa 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo zakoBulawayo ezagqekezwa ngesikhathi sokuthengisela ngozibandlela zibikwazi lokho zingakavuselelwa ngokupheleleyo lanxa nje sezisebenza ngenxa yokuswelakala kwemali. Ibandla le-MDC eMathebeleland North namuhla liza kwenza umhlangano wokukhetha inkokheli yalesi sigaba kanye labazancikisa kuCongress yaleli bandla. Lembono yenu njalo balaleli elisumela yona nge-WhatsApp likhuluma ngezinto ezitshiyeneyo ezilithintayo empilweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo zakoBulawayo ezagqekezwa ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela abantu besola ukukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo zibikwazi lokho zingakavuselelwa ngokupheleleyo lanxa izisebenza ngenxa yokuswelakala kwemali. Uhulumende wathembisa ukuphathisa abanikazi balezi zitolo ngemali. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Nkosazana Rita Ndlovu, yena oyisiphathamandla sebandla le-MDC. UmaNdlovu uhlala eNkulumane, okungelinye lamalokishi lapho okwagqekezwa khona izitolo eziningi.
Ezilezi zankhona sezisebenza, kodwa zisebenza zingagcwalani izitolo zakhona izilezi. Yathi okwethu zonke zavula but kule chokizayo imvalo umoya ulala kakhulu ithule lokho engakalungi. Abanye labo chokiz like enkulumane engihlala khona sebesebenza besebenza bengalamashefa.
Kodwa abantu sebethembele kuzo lezi zitolo ukuthi bathola konke abakufunayo.
Ye, ngoba nje kungagcwalanga like ensukwini kodwa ezinye izinto zikhona khona. Lokho bezigcwalisa bijala bijala. Ukuthi vela thi izinto izitolo zikhona kulabantu labala abathengisa. Fanta zikulela ukuthi izitolo zingavalwa ngabo fayithi babisa izivota zabo bathengisa. Kodwa akuzange kube ubuningi kangako. Ngokwethawuvele izitolo ezivela zange zibithi izitolo ezaluthanye zebalokithi.
Enkulumani abalandeli benu, lezakhamizi nje, iningi labotshwayo, umumo sunjani?
Abanye lokhu bebevalile, abanye babhuka njani. Angiyakwazi ukuthi abantu vele bangethusile, abantu beZimbabwe sebethuba bangethusile, vele bayachazana bethu bangiyenze lokhu. Abanye babhuka bakhona sesibabona. Abanye njalo lokhu bevalile, bakhona abalutshwana abalokhu bevalile. Angikwazi ukuthi kuyoqala ku-abe engakanani, but abaningi sebabhuka. Khonokho ukuthi vele eZimbabwe nje siphilayo, uyakwazi ukuthi kuphilwa njani la. Akulanto baleka kuyelayo. Siyaphila nje ngesukile ukuthi vele ukuthi impilo umthwayo ukuthi angasho kulesengile yakithi safazilathi ngiselowelayisa kuzima okokuthi vele uyasela ukuthi uqalisela ngaphi ukuthi kuphela sesajayele ukuhlala edukeni kodwa kunzima kulamali akulanto ekhona. Igabeni lakhona icacile ukuthi TV uyezwa kuthiwa kuthole imali zona ezi esizithathile ama-taxis ngalayintrodusa kuminister we-finance but ukuthi kwenzakalani elizweni asazuki ukhona okuzazela kodwa amboni.
Lo ngunkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla leMDC yamathebelele North namuhla lizakwenza umhlangano walo wokukhetha inkokheli yalesi sigaba kanye labazancintisa kuCongress yaleli bandla ngenyanga ezayo. Izigaba zaleli bandla esezenze okufanayo ngesemathebeleleni South leseMelika. Izigaba zombili zikhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe nguye oncintisa esikhundleni akuso alubana kuthe kwabakhona oncintisana laye. Umnumzana Douglas Mwanzora yena obikwa elesifiso sokuncintisana loChamisa kakatholi isigaba esimkhethileyo. Umthetho webandla uthi ukuze umuntu ancintise kuCongress kumele akhethwe izigaba. Ukuxokozela ukukhona kweMDC sokuthiye uZulu elembono etshiyeneyo ngaleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kungathulo kubhidlizeka kwemithetho ngoba ama-freshes akhona kulowo xabano okuthize. Siyacabanga into engxenye akusuze kube lezengozi abantu sebetshana. Kodwa iqembu lakhona likhanya alikaguquki indlela elani yokuthi abantu bekhethana kwenziwe kuthandwe abantu bezwisisana. Ukuxabana kwakhona kungathi kunenganyama.
Kungakubangelwa yini ukuxabana njengoba bona bezithi libandla elingani liphucukile iParty of Excellence ngesilungu, kuyini kathi okwehlula?
Izizathu ziningi nje kodwa asazi siyabe siwazi phela ukuthi nxa abantu bekhangelelile ukhetho singathi khona ku-2023 sibezibona ngathi banganqoba iZANU-PF bayabe sebetatazela bephithizela ukuthi bangene ezikhundleni. Kodwa nje ngathi mina ipolitiki yakhona ilomhawu phakathi, you know, abantu bakhona bavele bangathi balomhawu kabanikani amathuba ukuthi omunye ayenze la yangena emsebenzini. Umhawu wakhona ungathi mningi kakhulu, so kufanele bangathi bayaguquka wenze into batshengisele bona ukuthi baliqembu elizwisisayo ekukhetheni.
Imbiko yokuthi iZANU-PF ingenele kukhetho lolu la kumhlangano ozayo kungayiqiniso yini?
Phela iZANU-PF njengoba siyazi phela ukuthi vele liqembu elivele lifuna ukuthi libe lisembusweni, bazadinga indlela zokuthi bangenele bavotwe. Kodwa nxa iqembu livele liqinile lilodwa belandela imithetho yabo, akufanelanga ukuthi iZANU-PF iphumelele ukuthi ingenele ngoba kuyabe sokuphunga ukukhuluma nje. Kodwa njengoyijhiye ekuqaleni ukuthi bona ngoba bavele uthithi bavele bangabantu abeyame uhlangothi lokuchabana nje lobuhwaba lokunganikana amathuba okungenala kwezanu iZANU-PF kungengezelela ukuphambanisa kwakhona. Kodwa vele bayiqalile kodwa baqala bodwa nje iy'nkinga zakhona. Awukungenela kwezanu-PF asonto esingathi khona ingenza ukuthi kuhle kubhidlizeke nje.
Kungenzakala yini ukuthi ngemva kokhetho olwenyangezayo ibandla lidabuke phakathi?
Awusoze kwenzakale njengoba sazi ukuthi ukuxabana kwakhona nje engxenye njengomuntu okhulume ngaphandle anti sebela silalele bekhuluma. Kuxabana nje lokhana okwezikhundla, kodwa inkinga yokuthi ngibona ngathi lokhana owama-candidate amabili lana ayisonto ezaphela ngaphandle kokuba nxa bona abavele betshengisela ukuthi babayenze ukuthi kube le nkinga. Ngoba khathesi ukwehlukana kwabo omunye sesenza iqembu lakhe uyabe sesenza elithiwa yini. Awukhathesi ngibona ngathi nje nxa ukhetho lolu seliphelile kuzaba le mizamo lendlela zokuthi abanqotshiwe lawe bazwisise ukuthi isiko sonke siyavuma ukuthi umuntu enze iqembu lakhe, yalokhu akwaliyo. Kodwa ukubhelizeka kweqembu leli angikholi ukuthi kuzakwenzekala.
Abanye ngabathi bona ibandla leli lilokhu ligxile kukhetho olwedluleyo alikaqali ukukhangela ukhetho olulandelayo. Ungavumelana lakho yini lokho?
Angiye ngivumelana lakho ngoba siyazi ukuthi uCongress yena ngokwakhe indlela yokulungisisa iqembu kwenze leadership liqwanise ukuthi nxa ukhetho selisiza ngo-2033 ama-structures akhona emi kahle labamelelayo ama-candidate. Angisoze ngivumelane lakho ngoba ukulungisela uCongress kuqondane lo-2023. So umuntu oyabe sitsho njalo nje engikholwa uyabe phosisa nje.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi usibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangochka sechotoze osomabhizimusi esithi bakhweza intengo yezinto mahlayana kungela sidingo. Iphephandaba leHerald lona lithi umbukiso walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wakwele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Umbukiso lo uza kwenziwa mhla ka 26 kwaBulawayo. Singene kuhlandla lenu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sakubaneni basakazi. Hey Dube, hawe yasikhohlwa baba. Udobhi uhlikile kwezeni zenu emafoni ethu. Ngenxa sinaze sicela ukungena udobhi. Ngiyitshiseka ngalolu daba kakhulu kabi. Yikho nililandelisela nje u-audio yami ukuthi naso kuyibali. Udaba lokukhula undiwa lilo Rwanda kalufani ngisho ngoba ogagamile abo ngababe bulawa basebenqoba abababulalayo. Yikho kwaba loxolo pho thina umehluko yikuthi ababulali yibo abawinayo, yibo abanqobayo. Ikugrawundi engaphasi kwamgabe nanakwa Perence Shiri yayinalo kade hambile u-vice president. Yiba ababulala abakhulu ababekhokhela into le besebenzisa amaseyuli kugrawundi bebabulala bezibulala amandebeli. Yikho kunzima ukuthi ungalufananisa kumbe kungaba lokuxolisana. Umzwile ubelieve kakhulu ukuthi luma umlomo njani uyehluleka uyayangisa ngoba kuza azatshingelela ngamashona ngoba bafuna ukwazi ukuthi nxa esithi umgabe ungawabulala abantu umgabe ukhona kathesi. Umgabe uthe bemkhipha ubesaqinile esakhuluma esathini wayekile ngoze kwafika namhlanje sezizimhlangano kodwa nakathi siya emlingeni yokukhuluma kungani angahlaliswa phansi besaba ukuthi umgabe ngoba umgabe uzafika abatshele ukuthi hayi yini elakwenzayo mina ngangisayina kuphela udaba lolu ngolukamnangakho labo phiphiphelesiri labo yiba ababulala abakhulu mandebeleni into ebuhlungu bantu bakithi abesindebeleni bayayanyisa ngoba balilele labantu besishonini balilele ogawuli nabangamaleli ngoba ukuvika kwakhe sokuze kuzondisa nabashona ukuthi uzama ukuvika into engasiyo umkhohlwa ukuziqamba ngoba angazida lihaburon.
Amaflex onke siyafuna angabe nge-United Nations Flex, i-European Union Flex, i-African Union Flex, noma yona i-flag yeZimbabwe siyayithanda njalo. Ama-political parties flex, kanye lama-football club flex, namanye ama-flex amaningi. Kodwa kuleni sithi, nxa lapho sihamba khona emgwaqweni, ama-flex la angabi ngama-obstruction, kini lina abashayeli kanye labanye abasebenzisa imigwaqo. Sithanda ukuthi sikukhuthaze ukuthi lilondoloze izimpilo zenu kanye lempilo ezabanye. Lokhu kuzenza ukuthi siyehlise ingozi ezingabe zitholakala khona emgwaqweni, lokubulawa kwabantu okungabe kusenzakala emgwaqweni, kanye lokuchaphazeka okungayenzakala i-property yethu kanye le-economy yethu. Lokhu kuhambelana lalokho esikuthola khona ku-Road Act ekhuluma ngendaba ye-obstruction. Njalo sithi ku-Minister of Transport, ku-Minister of Local Housing and Physical Planning, kanye lo-Minister of Home Affairs, bamele babone ukuthi umthetho lowo uyawungcindezelwa ukuthi ungatholakali usiba khona emgwaqweni, ukuthi ulondoloze izimpilo zethu, lempahla zethu, kanye le-economy yakwethu. Licabange ukuthi siphila kanye emhlabeni, so sithi singafi noma ukuthi sibe yizigoga ngezinye izinto esingakwanisi ukuthi sizinqabele lapho sisebenzisa khona imigwaqo yethu. Amazwi lali wanikwa nguPaul Makiwa, unomabhala jikelele weZimbabwe Passengers Association.
Kungabalaleli bethu
vireyeti mudenda chunda to ngisendawo yebhinga elosulu Sonkwa village okwami mina akushiyene lokunye okukhulunywa abanye mina okwami ngikhuluma ngendaba yenjala ende lo munyaka abantu izulu kalinanga abantu beyaphela kakula oluto abazalodopa emasimini akula so abanye sebaqalisile ukulala ikuphela eziko sokulala umangoyi ikho ke uhulumende nxa engathathanga amanyathela abantu bayaphela njengelapha esikhona lapha ebhinga elosulu esonkwa hayi kuyalanjwa abantu.
Labo gebe kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Uganda selandule ukuthi isizalwane seMelika ebesithunjiwe kulelo lizwe sikhululwe kulandela ukuhlawulwa kwabathumbi baso. Uthi isizalwane seMelika lesi sikhululwe ngemva kokungenela kwamapolisa. Izizalwane zakwele Afghanistan ebezisilwa empini yakwele Syria zisekela uhulumende wakulelo lizwe seziphindela emakhaya ngobunengi ngoba leyo mpi ikhanya isisiya emaphethelweni. Impi le ibi phakathi kukahulumende kamongameli Bashar al-Assad labahlamuki be-ISIS. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uvikwa elakho ukuxotha ezinye njalo iziphathamandla zogatsha olubona ngokungena lokuphuma kwabantu eMelika ngoba esithi kazenzi umsebenzi okhanyayo ekuvimbeni abakwamanye amazwe ukuza elizweni lakhe. Obe ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zasekhaya unkosikazi Christian Nielsen uxotshwe umsebenzi ngempela viki kwathi izolo umkhokheli wogatsha lwabacuphi umnumzana Randolph Ailes Lae wachiya umsebenzi. Udaba lwe-immigration ludaba oluhluphayo kakhulu eMelika ngoba umongameli Trump esithi kafuna abakwamanye amazwe baze eMelika ngobunengi. Ngempela viki uTrump uthele eMelika seligcwele. Ngokunjalo kalisafuni abakwamanye amazwe abaza kulo bezodinga ubuphepheli. Ziningi izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezacela ukuba isiphepheli eMelika eseziliminyaka zimelele impendulo. Sixhume isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha eMelika umnumzana Kelvin Manduna. Yena othi gavumelani le ndlela uTrump aphatha ngayo udaba lwe-immigration.
Kuyakumangalisa ukuthi umuntu owangena esitshela ukuthi he's a good negotiator yama-deal uyehlula lokunegotiator i-deal on immigration. Bayenza into zokuyethusela i-Mexico baqalelisenja njalo ngendaba yomduli kathe sebenza njalo futhi ukuyethusela ngendaba ye-immigration and it was the same bedila nge-China on i-trade. Ukuyethusela abanye akusebenzi uphonge ukuyenza i-Mexico ibe belligerent layo and non-cooperative. Indaba ye-immigration ifuna behlale phansi ne-Mexico and discuss ama-causes angikhona and ama-solutions ne-Mexico which are collaborative That is how they will resolve it. In labo internally, abala consensus amaphathi angkhona eMelika on how to deal the immigration lay. Yenye inkinga yabo. So even engafuna ukuhlala phansi le Mexico, nxa ibuya ku Congress abakwanisi because abala consensus ukuyenza ama bills edlule through Congress le Senate with consensus on immigration. So I think balemsebenzi omningi kumele buyenze both at home first ukuthi bebe le consensus on immigration, which I think into engaso nzima nxa bengaba le vision beyekele into zabo zoku gamesmanship.
Sikhuluma lawe useZimbabwe okwamanje, bathi nabantu ohlangana labo nxa bebona uTrump uphatha udaba lwe-immigration ngendlela aluphatha ngayo.
Ukhala ngathi izinto ziyabheda lapha ekhaya, impilo inzima la, nxa ungela mali yakho, asoma few queue lapha ekhaya, abantu abafisela ukuhamba diaspora abaningi ngizabe khuluma ukuthi bayakhangela iCanada ngoba iCanada ngizaifuna ukuthatha abantu abaningi. It's proposing almost 1 million skilled migrants over the next 10 years. Kulabanye abalokhu besiya eGoli and people are trying sibili ukukhangela ama-professions which are in demand like healthcare ukuthi bezenze more marketable ukuthi beyozama ediaspora.
IMelika basayikhangela yini njengelizwe lakudala lelana elalidume ngokwamukela abakwamanye amazwe ngezandla zombili?
IMelika bayayikhangela kodwa I think not as before. Abantu I can say there is a cooling of interest in IMelika kodwa bayayikhangela sibili ngoba IMelika iyahlalela ama-opportunities amaningi. Abantu bayazwisisa ukuthi sometimes umsindo okhulumayo nabo Trump is not the same as the actual practice eyokungena nxa sufayela ama-applications akho emthethweni. So i-interest isakhona but kukhanya ngani kulula ukuzama amanye amazwe like oCanada. So that's why ngisingakhuluma labantu ngizwa abaningi bekhuluma ukuthi bazazama uCanada labo Australia kube amazwe lawo alama-programs anika abantu i-permanent resident much faster than i-system yaseMelika.
Umnumzana Calvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uqhuba izifundo zakhe zePhD eHoward University. Kuhlandla lokwelula imizimba ekuseni kunjenje sizilibazisa namuhla sihamba lensizwa yenkabazwe uBheki Inkosi Ngwenya ocula ekwele South Africa. Sike saba laye uNgwenya ehlelweni kunsukwana ezedluleyo kodwa ngokutsho kwabadala emnandi iyaphindwa. Bheki Inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe ehlabela ikwele South Africa. Leli lidlalate lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilitshumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
Ngizalwa eLwakwelu eMangwandi. Kwezomculo njengawo wonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni. Nace sontweni
sizobonana lavaba deva siya kulomhlaba enaye sipho intando kaNkulunkulu ithi
kaka womculo wakho lo uNgwenya singathi ngumhlobo bani
kule ngoma lezi bengizama ukreate something like a beat yami ibe yimngedwa nje bengifuna ukwengena kakhulu kuSindebele so ngiye ngafuthi ngamixanyana khona afro pop kunyana ne track eyi-1 nje gospel. So kahle kahle i-mix kodwa ngifuke ukugxila kakhulu kuleyo beat leyo engizama ukuyi-creator entshanyana.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu, isithembiso kanye lale ethi
ngenze mama mntana akaba ngithini.
Tholakala ngapi idlalade lakho ngwenye?
Ngisasejoveli kwamanje, ngalithola kusazini sibanda. Inumber zakhe ngezithi +27 78 143 1409, oro ulithole la kimi kubheki. Inumber zami zithi 078 941 0999.
Hayi, isikhathi sisavumi jahalezansi, ungabatshiyela wapha amazwi abalaleli?
Kubalaleli bakithi, siyacela please disapoteni abaculi bakithi, sixhasaneni, sithandazeni futhi, uNkulunkulu uyasithanda sonke.
Uphuma ke enkundleni ubheke iNkosi Ngwenya ngale ethi yinsumansumane.
Yinsumansumane le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu, uyasabisa yini na lo muntu, akulunganga wenzayo, akulunganga wenzayo. Insumansumane le ndaba, insumansumane le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu, uyasabisa yini na lo muntu, akulunganga wenzayo, akulunganga wenzayo. Sabesithi
wena bathethe kazi labantu, wena
ithi ngabe sabesithi
wena bathume sabantu, wena
ngabe sabesithi
wena kungumbulali, wena
akulunganga wakwenzayo.
Sikhulume nasithethe
akulunganga wakwenzayo,
sikhulume nasithethe
chali ulelisi lipila nabamulali lipila chali ulendawo lipila nabalumisi ingabe belisanisana kasela kitu kutula ingoba belisanisana.
Insumansumane ngubheka iNkosi Ngwenya itshala eNkabazwe egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC yamathebelele North namhla lizakwenza umhlangano wokukhetha inkokheli yalesi sigaba kanye labazancintisa kuCongress yaleli bandla.
lingakhohlwa zikhona ezakusihlwa ngowafast 7 na olivalelisayo nguntungamilinkomo litshone kuwe.